udlalela Gibson ufuna ukutshela ukuthi udlalela into engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ukuthi ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlalela bebodwa bona bodwa bakoba kuna bela amanye amapati bangabanodlalela udlalela luba khona Gibson isikhathi xa kuthe izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo nje ukuthi kathi singasikhangela kathi kushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya nezindawo kube nokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kusuka lodlakeni abantu kuyatholakala kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi benzenza into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwazi ukuthi benziwa abantu bezanu p f ukuthi hayi udlakela benziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela ugcwele indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbenziwa abantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enze ikakhulu kuya i-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela liyolakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungashe lokuthi babekwenza senzela amanye ama-party wathi umbono nxa sebehlangana namanye ama-party lapho kule-province
ye kodwa ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekiswa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile lethi thine sikhuluma kulodlakela ukuthetha luhambaa kuhle bazame ukuthi babe le nto ebambekayo futhi sebasala beyibambile but ngana ngitshele kithi mina kathi sikhuluma singesemadibeneleni rijinna angaze ngizokuthi kulo muntu otshayiwe laphana kulo muntu othe kathi sikhuluma kuthi abantu bayazikhansathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokhu sikuzwa njengokukhuluma njethi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni asingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucuba ngokuthi ati ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala uhlakela lolono ngoba abanye abantu kuthithiswa okunye omunye lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyala ukuthi udlakela lwaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lolono yibo sibethi kubhizi samapholisa abe yiwacungulayo indawo ezinjengazenezizodlakela.